akumangalisi ukubana kule crackdown against ama opponents egovernment le into eyi-nature ye-government ukuthi bahlala bevele behlukumeza labo abantu abangavumelani labo kuvele kule history yakhona and aso history entsha yi-long history bahlala besesaba abantu abavele bebusa ngodlame bafuna ukuthi abantu bahlale bethukile bephethe indlebe nje
ye malabe ubona njani konoku mama
izinto kumele sikhangele ukuthi khona laba bantu from the opposition bayalandela imithetho yelizwe lethu ngoba at times they can use that as an advantage to them ukuthi khona break the law and then sesizathi khona hayi siyahlukunyezwa yi-government or sihlukunyezwa yi-ruling party iZANU-PF kumele sikunanzelele sikukhangele again ukuthi khona are they following the rules and the regulations of the country ukuthi balandela imithetho yini ngoba at times sebeza break ama-law just because they want to be seen in the public domain besithi khona bona hayi sina siyahlukunyezwa.
Ngala naso indaba
umana rinto naye angazwisisiyo ukuthi ukudemonstrator ukusukuma ukhuluma against uhulumeni kuyi-constitutional right. It is embedded ku-bill of rights ukubana uphi lawuphi umuntu ulelungelo lokubana sukume ahla ngivumelani lawe uhulumende la kumbena ngivumelani lozibani ngiyangena emgwaqweni ngidemonstrate against lowo muntu and kuvumelekile lokho kodwa-ke in fact umanare the other way round kuZANU-PF iZANU-PF yo esebenzisa umthetho ukuthi incindezele abantu bakithi isebenzisa umthetho ukubana iphushe yona eyayo i-program abanye abantu bangabi lethuba lokubana engabademonstrate emgwaqweni kumbe benze i-political gathering. It's not abantu abasebenzisa umthetho ukudemonstrate izanu esebenzisa umthetho ukunendezela abantu.
Ye malala umpendulo khonapho sisuthini ma
okay ngiyabonga ngiyakuzwa hayi mlalazi kodwa asikufake ngale indlela ngoba nxa usithi khonkhona yona iZANU-PF yiyo ebreaka imithetho angiboni kunjalo ngoba many times ezenzakalayo i-opposition and they want to use i-violence ukudemonstrate akuyalelwanga as you say and ngiyakuzwisisa lokhu but again as the demonstrations angikhona alokuthula yini or ngama-demonstrations lawana ukuthi vele sizayenza ngenkani noma lingazeli sizayenza ngenkani ukudemonstrate okulokuthula kukulungile asikuyaleli kodwa nxa sokusiba lo dlaso uqalisa ukuba le msindo engayenziwe yikho lapho usuka kube le nkinga khona
ye kukhanya zani uyakhuluma lapho mama uthi khanya ngani ngingabaphikisayo lo msindo kakhulu ubudlwangudlwangu kuphela mlalazi
akusikho qiniso khonokho nje ubuhle ukuthi yonke into ihlalise egcekeni eZimbabwe mhlawumbe challenge abeZANU-PF kunye lomanare ubana basitele ukuthi kuyiluphi usuku njalo kuphi lapho i-opposition yaba le-violence khona siyazi ukubana i-state eZimbabwe yiso esi-violator ama-citizens and that history is there ukuthi ama-citizens eZimbabwe are violated by i-government that is led by ZANU-PF. It's not the opposition that violates abantu beZimbabwe. Anyone ofuna ukudemonstrata against uhulumende bayamthrethena bamtshode hey lokhu akwenziwa la ngenxa yokubana bayazi ukubana abantu abajabulile ngendlela ababuswa ngayo. In fact iZANU-PF ayibusi ngentando kazulu iZANU-PF ibusa ngokufuna kwabo it's all about them not abantu sikhangele udlame le confusion ehlala ikhona lapho kuleZANU-PF khona so i-opposition or rather ngithi abantu baseZimbabwe because opposition is not only the political parties it is also abantu in general who do not belong to ama-political parties aba-oppose izanu ngisho lama-churchi angasukuma athi sikwenza lokhu izanu iyaqala ukubathuka ibenze ibayangise nje ngoba kuyi-nature yabo yokuthi kuyangiswane eZimbabwe
manare phose lokugcina khonapho umphendula khonapho-ke ubaba umlalazi
alright hayi ngiyamuzwa ubhuti and ngifuna ukufaka like umzekeliso ukuthi khonkhona most of the times izinto ezenziwa ikakhulu ngalaba abaphikisana leZANU-PF at times babefuna ukugetha i-attention yamanye amazwe ukuthi bebonakale ukuthi bona be babazama ukulwa lezani PF but bakuyenza ngendlela engaqondile ngoba babefuna abanye they are doing it for their own personal gains abantu yakwanisa ukuthi khona affect adoption athi khona ngiyadapta ngiyenze so I'm being tortured or whatever they could make is stories shone kodwa kuyokuthi wena ufuna usizo ngalo ukuthi bebone ngaba abaphandle kwelizwe ikakhulu kubo Europe labo America khona ngalo ukuthi bona bese bekwanisa ukuthi ngoba be get imileage yabo personal ukuthi ngoba be gcwalise le izifiso zabo
kuba khona umbulala
Manare I think one thing ofalwifunde sengihlala ngitshela wangani bami bezana ukubana uzicabangele wedwa independently without being fed by i-media e-control i-government. Ngoba konke lokhu esikhuluma ngakho kuyizinto eziphilayo. Ngitsho lama-fake adoptions esihlala sisizwa uhulumeni ekhuluma ngawo. Kazakawa-prove asibonise ukuthi bekukade kuyi-fake bekungekho.